Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami nibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku-28 lwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukungethuli isinqumo okwenziwa ngumthethwandaba phezu kodaba lokuthi umnumzana Sengezo Thabangu ule mvumo na yokuxotsha amalunga ebandla le-CCC kudala inkulumo.
Nxa ama-facts akhona, imiqondo yakhona isegcekeni, kutshengisela ukuthi singathi umnumzana uSengezo Thabangu kayisiwa nasiba lukhulu kumbe Secretary General. Ama-facts akhona wonke akhona.
Abasebenza lomnumzana Sengezo Thabangu bathi abaxotshwa kubandla le-CCC babevele bengakhethwanga ngokusemthethweni.
Yena kasingeke simkhulumele ngoba thina kazale simuzwe ekhuluma ukuthi kasazi. Sizwa ngabona laba esibarikholileyo yibo bathi kabasazi. Ye kungenzeka ukuthi kabasazi ngoba thina siqalisa umzabalazo. Abanye bangikhona enxeba bese esikolo.
Uhambo lukameya wedolobho lakobulawayo kwele South Africa umnumzana David Coulthard kulethela uzulu wakobulawayo ithemba lokuthi ungumkhokheli woqobo.
Lokho kwenziwe ngusodolobha David Coulthard kungeminye yemizamo ekuzanywayo ukuthi kuye kukhitshwe ilizwe laseZimbabwe ekuhluphekeni. Ilizwe laseZimbabwe lisekuhluphekeni okwesikhathi eside kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukungethuli isinqumo okwenziwa ngumthethwandaba phezu kodaba lokuthi umnumzana Sengezo Thabangu ule mvumo kumbe hatshi yokuxotsha amalunga ebandla le-CCC sokudale inkulumo. Umahluli umnumzana Munato Mutebetsi wazisa ngeviki edluleyo ukuthi uzethula isinqumo sakhe ngasiphi isikhathi. Ukudlulisela isinqumo phambili okwenziwa imthethwandaba nje yonke sokuvamile kulezi nsuku. Izolo umahluli uthe uzakwethula isinqumo kumalanga alandelayo sokuba kusokudaba lokubulawa komlandeli webandla le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali ngumnumzana Pius Ejamba Mukandi. Kube ludaba olufanayo kucala likamnumzana Job Sikhala oyimela iSt Mary's edale lephalamende. Ukuhlaziya udaba lokudluliselwa phambili kwezinqumo zomthethwandaba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Le indaba e-received judgment indaba engiyibona iqondane le-judiciary kumbe i-jurisdiction yeZimbabwe kuphela. Ngoba nxa ama-facts akhona, imiqondo yakhona isegcekeni, kutshengisela ukuthi umnumzana singathi umnumzana uSengezo Thabangu kayisiwa nasiba lukhulu kumbe Secretary General kwe-CCC. Ama-facts akhona wonke akhona, ama-witnesses kuyazitshengisela nje ukuthi ukureserva i-judgment singathi ngesikhiwa kungaba yi-weakness ye-judiciary system yethu. Futhi kuletha nje inkinga ye-criticism. Bayazivulela nje ukuthi kube labantu abazakhulukhuluma besithi hayi nxa umantshi esesaba ukuthatha i-judgment kuyina kwesabayo. Kuletha ithuba lokuthi abakhononayo bakhonone. Yikho angiboni ukuthi kungaba yinto enhle eyenza ukuthi judiciary system yethu ibe yinto eqakathekiswa kakhulu.
Bakhona abanye asebecabangela ukuthi nxa umantshi kumbe umahluli esithi yena uza yethula isinqumo sakhe kumalanga alandelayo uyabe siya buza kwabezombusazwe ukuthi aluphathe njani udaba. Uyavumelana layo yini imbono le?
Kungaba liqiniso ukuthi nxa umahluli ethi yena ufuna ukuthi akhukhe akhokhe umphefumulo ayekaye cubungula akhangelisise, iye kungenzekele ukuthi engxenye kulamanye ama-facts kumbe ama-witnesses kumbe ezinye iy'ndaba ezihambelana lecala lakhona afuna ukuthi azikhangelisise. Kodwa kungaba kuliqiniso ukuthi nxa isinqumo sakhona siqhakathekisa kumbe ukunqoba kwe triple C kumbe ku iluva nje malunga aphikisayo aphikisukulumende kungaba liqiniso ukuthi engxenye umantshi ufuna ukuthi akaye ukuthi fahlafahla indaba yakhona asikasoze sithi engxenye uyabe ebuza umnumzana uNomasomnanga kwa kodwa engxenye lo usupervisor wakhe uchief justice kumbulu kumalaba kumbe usecretary wejudiciary service commission hayi mina mbona ngathi ikho kwenzakalayo kodwa akulunganga umantshi umsebenzi wakhe ufanele abekwazi ukuthi isisekelo sombuso siyehlukanisa amandla e-executive lamandla e-judiciary yikho hatshi kuyaphi kuphambaniseke kakhulu
lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bathi abaxoshwa kubandla le-CCC babevele bengakhethwanga ngokusemthethweni. Uchabangu usexotshise amalunga edale lephalamende, senethi lamakhansili ayedlula ikhulu. Abanye abaxotshwayo yibo ababuyelwe ukuzoncintisa njalo kuzikhundla abaxotshwa kuzo. Kodwa uChabangu usehambe emthethwandaba njalo ukuthi abaxotshwayo laba bengazancintisa njalo. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Albert Mhlanga osebenza lomnumzana Sengezo Chabangu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga Gande, ngibingelela amahlabezulu, ngibingelela uZimbabwe yonke. Esikwenzayo asikwenzi thina ngoba sikufuna, sikwenza ngoba siyivoice yabantu beZimbabwe. Yebo ye kulabantu ababili abathathu abangafuni ukumela iqiniso. Ayiqiniso yikuthi abantu beZimbabwe bafuna i-change, bengakhathalekile lokuthi i-change ibiswe ngubani. Yikho bebekhangelele thina labo babuchamisa ukuthi into esizenza i-change, kodwa lokhu esikwenzayo kulungisa ukuthi i-change ibe fast. Abantu bayakhala besukisele emashoreland, emanikaland, yikho nje iZimbabwe yonke ivumelana lathi. Balutshwane nje abangavumiyo, ikakhulu labade bekhethiwe, yibo bobona besiya emthethwandaba. Kodwa nje izakhamizi zonke, nje ngikhuluma nje abantu abahlala lami koBulawayo, angila bodyguard, ngiyazihambela ngixoxa labo insuku zonke, akula ngitsho ngisola odini. Batho nje ukuthi hayi ngali nalibambisane lakhuluma lobaba uChamisa ngasese, yikho abathi sikuphambanisile. Otherwise esikwenzayo bavumelana lathi. Ye kule ndaba okuthiwa ngama double candidates ngeFriday yona lebuyayo mhla ka 1 sibekile emthethwandaba ukuthi labo esibacelileyo ukuthi kababuye bezoxoxisana lezakhamizi esikuthi ngama recall, betsho labo ukuthi njengoba sesibacelile akwazi ukuthi baphinde babuyele futhi bengavunyelwanga izakhamizi. Izakhamizi ngezimelwa yithi-ke labo babuchabango. Ye ngeFriday ngilethemba ngingakuphumputhi njalo kuthi njengobana labana abantu sabamisa abangeke futhi baphinde babuyele baye kuthi sebemele abantu singazange udaba siluxakulule. Hhayi, kabaphumeleli. Ngileshuwa khona labo ababekiweyo sisala labantu yibo abazabe beku-ballot box, yibo abazavotelwa ngabantu.
Manje ungasitshela ukuthi kathesi njengoba lama double candidates lapho okuzaba khona lokhetho, lina likuthatha njani? Ngoba lokhu kukhanya kuzanceda ibandla lezalo PF ukuthi lithathe lezo zihlalo ezincintiswayo.
Yende lokho ikhorasi esiyizwayo ukuthi hayi lokhu kunika ichance izano. Ye izano phela nxa vele singalungisanga izinto ihlithathe i-advantage. Kodwa kathesi sesixakulela imbambo lokugogodla ukuthi kukhanye izano kayisoziwine lapha eHarare lakoBulawayo. Hayi lapho kakuboni nxa thina sesile sihlithathe. Akula muntu opheleleyo ongaya ku-ballot box ayivotele izano koBulawayo laseHarare. Hayi amasitulana siyawaritena wonke ama-councillors lama-MPs mhlaka 10 siyabe nje sicelebrata nje abantu beZimbabwe sebebona unyawo olutsha. Asili lo babuthwange uChamisa, ubabuchamisa ngopresident wethu, laye uyakwazi kazake kuphike, yebo yengathi kasazi kodwa kuyabe kumangalisa ukuthi kambe mina ngisebenze laye for more than 23 years esebenze laye la ubabuchabango emele itourism, abe sithi kamazi ecabanga ukuthi kulomuntu ozamkholwa. Hayi, yena akasingeke simkhulumele ngoba thina kazake simuzwe ekhuluma ukuthi kasazi. Sizwa ngabona laba esiba recallileyo yibo bathi kabasazi. Ye kungenze ukuthi kabasazi ngoba thina siqalisa umzabalazo abanye bangikhona ngxeba bese sikolo la kanye kwesesikhathi bengakajoyini izebandla, so kungenzeka ukuthi ngephiliso labo kabasazi. Kodwa hayi, umsebenzi siyawuqhuba, silethemba ukuthi uzaphutha ngaleyo ndlela efunwa ngabantu lathi lephati.
Lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga ongomunye wabasebenza lomnumzana Sengezwe Chabangu ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Uhambo lukameya wedolobho lakoBulawayo kwele South Africa umnumzana David Coulthard kulethele uZulu wakoBulawayo ithemba lokuthi ungumkhokheli woqobo. Umnumzana Coulthard lo mgcini sihlalo wekomiti ebona ngezamabhizimusi ku Manispala wakoBulawayo uKhansila Mxolisi Mahlangu basuke ngeviki edluleyo belubhekise kwele South Africa lapho abahlangane khona labosomabhizimusi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Lolu hambo lubikwa luqoqwe inhlanganiso yeJoshua Nkomo Foundation. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa unkosazana Victress Mathuthu okhokhela njalo inhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim Imbokodo laye obesemhlanganweni lomnumzana Coulthard.
Msakazi uhambo lukasodolobho wedolobha yakoBulawayo umnumzana uDavid Coulthard lokuhambela eJohannesburg ezobona izizalwane zakwaBulawayo abahlali bakwaBulawayo abasebenza bihlala lapha eJohannesburg South Africa ngokomsebenzi. Ngicabanga ukuthi kuluhambo oluhle kakhulu. Ngase sikhangela ukuthi kungokokuqala silandelwa ngumeya wedolobha azosilanda athi uzokhuluma lathi singabahlali bakwaBulawayo. Kodwa ezokhuluma lapho esitholakala khona lapho sisebenza khona. Kuyinto enhle kakhulu. Ngangithi ngiyakubhekisisa ukuvakasha kukameya kwenze abantu abaningi bamazi umeya wedolobha lakoBulawayo, abamazela mhlawumbe ezithombeni, abamazela bemuzwa kumaphephandaba, bemuzwa kubo Studio 7. Kodwa bakwazi ukuthi bambone ngamehlo, bakhulume laye, bebhekene laye. Okuyinto enhle kakhulu. Sicabanga ukuthi mhlawumbe kube labo meya laba abadlulileyo bebeke bakuzama lokho, mhlawumbe kube kukhona osekuke kwaphuma ngokuthi sivakatshele lapho esikhona, ngoba isikhathi sokuthi sibe kwaBulawayo asikho. Siza khamuza kwaBulawayo mpela, kodwa isikhathi sokuthi sibe kwaBulawayo asilaso. Kodwa nxa umele lesikhathi sokuthi azokhuluma lathi silapho esikhona, siyakujabulela kakhulu. Kube luhambo oluhle kakhulu olubongekayo kakhulu kushidolobha.
Okwenziwe ngumnumzana Coulthard ubona ngani kungenziwa ngezinye iziphathamandla ezikahulumende kumbe ezikamanispala kungaphathisa na ilizwe leZimbabwe?
Mina ngingatsho ngithi lokho kwenziwe ngusodolobha uDavid Coulthard kungeminye yemizamo ekuzanywayo ukuthi bekukhitshwe ilizwe laseZimbabwe ekuhluphekeni. Ilizwe laseZimbabwe besekuhluphekeni okwesikhathi eside kakhulu. Mningi imizamo elokhu izanywa ukuthi abantu bezame ukuthi kukhulule ilizwe leZimbabwe lalo like liphume enhluphekweni, kodwa kufana lokuthi kuthele amanzi emhlane wedada ngoba akukho okuphumelelayo. Ngakho nxa kuyukuthi usodolobha eze ngapha kithi wazokhuluma lathi singapha esikhona, sakhuluma esikukhulumayo laye, sabonisane sikubonisanayo laye. Lokho nxa kuzawusiza ukuthi kuthuthuke uBulawayo, kuzaba into enhle ukuthi labanye sodolobha lezinye iziphathamandla zinyathele ezinyatheleni zakho umeya nxa imizamo yakhe leyo ingaphumeleli. ngoba uqala ukuthi kube kule mzamo ofana nalowo. So nje usukhona nxa umzamo wakhe lo uphumelele kungaba into enhle ukuthi iziphatha amandla labanye sodolobha labanye nje ababona kufanele ukuthi bakhulumisane labantu abamaphandle kwelizwe basebenzisana nabantu angaphandle kwelizwe ukuthi uzame ukuthi ukhuthwe ilizwe leZimbabwe lishuphekweni. Kulungile ukuthi bakulinisele bakope lokho kwenziwe ngumeya kulungiswe ilizwe laseZimbabwe. Asikwazi impela okuzasilungisela iZimbabwe kodwa lokhu kungeminye imizamo esingaze siyibone esiqalayo. Asike sibonele ukuthi lo mzamo uyaphumelela yini. Uma uphumelela akulungiselwe abantu abaziphatha amandla zikuzame zonke zaseZimbabwe ukuze sincedisaneni abaseZimbabwe nabangaphandle ukuthi silwisele iZimbabwe esimeni esi-right. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga Nkosazana Victress Mathuthu, oyisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ekhokhela njalo inhlanganiso elwela ilungelo labesifazane yeZim Imbokodo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi uhulumende weLebhilithane usephakathi kokulungiselela umthetho ozavimba ukuphiwa amavisa kwabantu abafuna ukuyakwenza umsebenzi wokunga asebekhulile khona le kweLebhilithane. Lokhu kulandela isicelo sebandla leNew Conservative Party sokwehlisa inani labangena kweLebhilithane. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu usegcotshiwe. UNdlovu wakhethwa ngemva kokususwa kukamnumzana Donaldson Mabutho owagxotshiswa kukhansili ngumnumzana Sengezo Thabango. Nje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7 nijani? Hawu siyaphila. Ngicela ukubuza kuba buchuma lapho uJosepha lapho. Umethu kuyaphenywa, umuntu oyaphenya ngubani? Ephenya bani? UJosepha lapho angasibambe amehlo ukuthi siyenze ngathi asiboni. Angisho uma ngatshontsha inkomo yakho kube sokuthiwa mina ngiyophenya ukuthi mina ngitshontsha inkomo. Kuyabe kuzawuhamba khona lapho akanye ngibulele umuntu kuthiwe mina ngiphenye futhi ukuthi umuntu ufike kanjani. Alikho iqiniso elizawuphuma lapho. Alikho. Abantu bezani badlala ngabantu. Ngiyabonga Studio 7. Ulubimbi loyo.
Studio 7. Ngibingelele bonke abasakazi abahle abasakazi abakunandi. Ngifisa ukuthi liyami layifundwa. Ngifisa ukuthi liyami layifundwa irekhodi. Ngiphawule ke lapha ngabantu bakithi kumathekeleleni ababhizi ngabantu ngokusapota amaqembu asempumalanga akhokholwa abantu empumalanga eshiyabo yenza umuntu egxeka ibandla e-MRP egxeka ibandla lezabo umuntu ubuhlungu kusiza ubuhlungu lokhuyana abantu bakithi ukuthi sithi sizabantu bemathebeleni singasapotani yatho ukuthi sisazothatha isikhathi eside sisazophila kanzima sonke siphila kanzima. Wonke umuntu osemathebeleni uphila kanzima kaphili kahle kalangisebenzi kodwa nethola umuntu ithanda nabantu balokhu ze abale empumalanga bekamanje uChabango osisisila ukuthi badlala amatophe phela ngamatophe la abadlala ngamatophe la abadlalayo asisapotini nowakithi bese ngiphawula kulalowo omunye usiso kwawo okwaphawula lapha ekhuluma ngokuthi ma kungenela imishona kufakwe imishona umgaba wathi ma esephuma ufakele imishona kudayi elibambele ingatshoni losisa lo que befaka na beli bandile ngajoni ngelinye ilanga wantizwa ke kuyatshintsha konke konke lokho njengakusimile ukuthi bagcina kuliphupho ukuthi bake baphathirwa. So siyacela abantu bakithi supporting namathemba yithi okwakithi noma izaphu noma MRP supporting abathemba yithi kodwa nani MRP ngiziva MRP khatha.
Studio 7, Studio 7 injani njani basakazi abahle nabalaleli, siyalikulisa ezindawo lapho elikukhona. Ayi yabona abantu bezanu kahle kahle bayadelela abantu kahle kahle kudelela lokho abakwenzayo and ngendlela abenza ngakhona vele bayakhombisa ukuthi akulanto ezoyenziwa kiwo. So abantu bakithi uma bengathathanga inyathelo bazama ukuthi bayenze ezinye izinto ezibonakalayo ukuthi maybe bencediswe ngamanye amazwi, hhayi labo abantu akula lapho bayakhona. Angeke bayindawo ma sazasaphakama state ma singadinganga ukuthi maybe sidinga induna athi sizame ukuthi sishayane nabo, akulanye into esingayenza lave kuzohlala lokho kuzama ukuvotwa beyenza yonke into. Ya manje bayafaka nezikhundleni njengamasotsha ukuthi umuntu engaba nesikhundla esikhulu esotsheni bamsondeza ngapho ukuthi aze lokho bemfundisa ubugebengu ukuthi ma engangena kuba yi-president ephathe kanjani. Bayenzela khona lokhu ukuthi bengaphumi. And namanga abakhulumayo ukuthi abantu ababulali abantu bona bamsulwa, ayikho le nto abayikhulumayo. Once waba under ZANU PF or usebenze ku-government ube under ZANU PF, usotsha polisa yonke into yakho nje noma ubulala umuntu right. Isotsha labulala umuntu 2017 akula muntu waboshwayo kodwa belibheki manje namanje lokho ebeyala lokho bekhuluma ukuthi bona bamsula, ayikho le nto abayikhulumayo. Ama-CIO athumba omunye we-CCC bebabhekile bababona ababotshwanga ngoba ngabantu be-ZANU PF, ilizwe ngelabo. So wonke umuntu nje oseZimbabwe nje akusakabali ukuthi njengomuntu ezilongwa somuntu we-ZANU PF somuntu. So into ekhona abantu abazama ukuzilwela ngoba kunzima la and then siyakude futhi ngalobu kunzima loba abantu bakawuqaphelanga akulanto la siya khona yabo.
Studio 7 ndivuka njani? Hayi siyazizwa indaba ndaba ukuthi abantu basezavukela bevota, hayi laphana bekumele ukuthi ngayo ikhabhinethi yonke naleya liyakhishwa yonke naleya ivotisayo ngoba la ile nkinga kusinika imphumela, sinikeza nje imphumela yayo nje ikhabhinethi leyani evotisayo ayihloniphi ilungelo labantu, ayihloniphi impela yiyo esinikeza imphumela engayisiyo. So sekumeti ngalayo bayibheka ngelinglisho beyitshintshe yonke ikhabhinethi leyo ngoba vele sithile yakuleke sirobhiwini isizane. So abantu ade kumele beyiphaphile nokuthi khonokuba abantu isitayela sokuthi sehloko sigxika sithi amaphathi asesishoneni amaphathi asesishoneni la into enkulu inkinga enkulu yizanu badala mengikhonayo inkinga enkulu yizanu bekumele sibambane sonke esikhipheni izanu noma siyikhipha liphi iqemba kulandaba okusalayo bekumele sikhiphe izanu yiyo bekumele siyikhiphe singavele sithi amaphathi esishoneni amaphathi esishoneni sifuna esindebeleni. Hayi bekumele sikhiphe izanu sinakufakenye iphathi siyakwazi ukukhulumisana layo, hayi ngeke ifanele izanu. Izanu sikombile, izanu sikombile impela, sifuna abantu bonke behlangane beyikhiphe bese sibona-ke ukuthi amanye amaqembu sizayenza kanjani.
Studio 7 linjani? Ngizocela ukukhuzela ama-China la ayenza intando yawewanje ukuthi laphana kusewange kuseZimbabwe akukhona eChina bazozenzela intando yabo eChina. Becela ukuthi i-government yezami ibone ukuthi yenzani abantu beChina, asizukuhlukunyezwa abantu baseChina kunewange beloku bethunquza uthuli bekulala istrata beqedelela khona kade kukhona okungani vele yona i-government yaseZimbabwe isehluleka khona ukulungisa umgwaqo khona ukuyakha iklinikhi khona ukuyakha isikolo khathesa sinamgwaqo ezindaweni zasewange. Echibonda akula mgwaqo, akula kliniki, akula sikolo, yindawo nje. Kodwa amaChina bulala kunjalo igraveli elungiswa ngabadala, amakhehla thatha amahloko esiyagamula isihlahla ezama ukucenta zama ukuvula indlela. Wona amaChina nxa uthatha nemali adlula khona iqedelele ebulala. Sicela ukuhlonitshwa amaChina, cela ukuhlonitshwa ngamaChina. Uma behlulekile ukusebenza ababuyele lizwe bani vele? Amanye amazwe aletha abelungu bezo-investa elethi kuletha amaChina azo-investa ikwini khonokho. AmaChina investi ayabulala. Asizameni ukuhlonitshwa singisizwe saseZimbabwe. sesikhathe singabantwana bese Zimbabwe ngokungahlonishwa kwethu. Asihlonishwa ugovernment wase Zimbabwe awusihloniphi thina singabantu base Zimbabwe. Usihlonipha wona wodwa mayisidla imali ukukholisa namasela abo bonke laba balandelayo.
Studio 7 elinjani? Akuyamangalisa kakhulu njalo kulusizi ukuzwa abantu abanjengabo Joseph Chuma. Besithi izana uPF libandle libusa hayi lasidingo sokuthi ihlukulize abantu kumbe ibabulale. Kuyamangalisa ngoba kusukela ngo 1980 izana uPF ibiveli libandle libusayo. Kodwa kwathi 1982 1983 kusiya ku 87 abantu babebulawa benyamalala futhi. So asazi ukuthi ubabuthuma kumbe ngasichasisela ukuthi ngaleso sikhathi yayingaso bandle libusayo yini. Kumbe ulesinyeni sizathu angasitshela thina singabantu bakomthwakazi ukuthi babebulawalana abantu. Yiphi izano ayikhulumayo kanti ukuthi ayilasidingo sokubulala abantu ngolisempusweni. Yayivele ingekho empusweni ihleli igugu rawundi ibulala abantu. Kodwa mara abanyamalalanga izawo izano yona le ivele isempusweni. Uma Blessing Ali kabulawanga last year izano le ivele isempusweni. Uyazi kuyadinisa njalo kulusizi ukuthi abantu bakithi nxa sebelaphayana sebekhulumela izisu zabo. Siyazibuza nje ukuthi kusuka kuthini. Nxa umuntu abengeka phawule mbengakwanisi akabathule. Ayikho nto bebethi izana uPF izana uPF the same Emerson Mnangagwa. Nguye lapho owayelonda igugu rawundi ethi amaNdebele ngabawu. Namhlanje lokhu egogoda abantu. Kodwa bona bathi ngoba sebeli badleli busayo kulasidingo kule zano etshintshileyo kathi kumbe izalo uyona le yayivele ikhona yebuswa nguyena lo owayevele khona egongoda abantu.
Enda 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 studio 7 studio 7 uyo anongoyamba ndifreedom afaakala big bridge udavumpanda ya Mnangagwa ari tile zavuda tomari awedze nyana tomari awedze nyana rire vatu va triple zero khetha muthu wa vorine chamisa rarirange phanda ende ri kutozidiva ro wina dzivhoti zana PF ifuna ubva chilo ninga vuchinyi aita gukuru haundi uvulaya vatu fedza mandevele hasho angeno zano PF so vakoshava ri vabva chiloni vadova dirongoni so havatomi vari bvele hafo chiloni vomunangagwa president wa party noti president wa vatu hangovhoteliwa nga muthu wemuthu anopi munangagwa.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukumiswa kwempi phakathi kwele Israel lamabutho eHamas kwengezelwe ngamanye amalanga amabili. Ukumiswa kwempi lokhu bekumele kuphele izolo kodwa kwengezelelwa ngamanye njalo amalanga amabili. Inkokheli ye-Israel leHamas ibikwa ivumelene ukuthi ukuthula ukukhona kube liqetha lokukhulula abanye njalo abathunjwa lokubotshwa nqazombili. Kusukela ukumiswa kwempi le ngomgqibelo kukhululwe abantu abambalwa. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukungethuli isinqumo okwenziwa imithethwandaba phezu kodaba lokuthi umnumzana Sengezo Chabangu ulemvumo nayo ukuxotsha amalunga ebandla le-CCC kudala inkulumo. Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bathi abaqotshwa kubandla le-CCC bavele babengakhethwanga ngokungekho emthethweni. Uhambo lukameya wedolobho lakobulawayo kwele South Africa umnumzana David Coulthard sokulethele uzulu wakobulawayo ithemba lokuthi nangu umkhokheli woqobo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30. Olivalelisayo elifisela ilanga elihle ngu Chris Gande.